indaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kumabasa 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uLinda Masariva waba lilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eseBulawayo South.
Kulandela ukuchothozwa kwalo ngokupha izikhundla abantu ababikwa bengayisiwo malunga ibandla abagoqela uNkosazana Linda Masarira, icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lenze lokho ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso.
Sizahamba sibhode all over the amaprovinces wonke kuze kuye le mihlangano. Siwachele formally. But already sokuqalisile ama consultations la.
Umphathi Nhlambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende seqalisile ukukhulumisana loZulu, embuza ukuthi uyafuna yini ukuthi ilizwe libuyele kumanyano weCommonwealth. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Lingayikatshana balandeli beHighlanders silendaba ezimnandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lichotozwe kakhulu nguZulu kanye labanye abasekeli balo izolo, kulandela ukukhethwa kukaNkosazana Linda Masarira ukuthi abe yisikhulumeli saleli bandla. Abakusolayo lokhu bathi uMasarira kayisilo lunga leMDCT, ngakho bengamelanga angene kulesi sikhundla. Vathi njalo abanye abakhethiweyo emhlanganweni weCongress oqhutshelwe koBulawayo ekade bengamelanga baphiwe izikhundla ngumnumzana Nixon Nyikazino, yena osengunobhala jikelele webandla, kanye lomabhalane ogatsha lwabesifazana uLinette Mudewe. Kodwa embikweni eliwethule namuhla leli bandla lithe abathathu laba bakhethwa ngokusemthethweni njalo bangamalunga. Lithi ngaphandle kokuthi bebengamalunga, liguqule isisekelo salo savumela ikakhulu uMasarira ukuthi abe lesikhundla. Sixoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Umama uLinda Masarira waba lilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eseBulawayo South. Wake wahlale wange njalo waye active upolitics, wake wahlale eHarare njalo active kweMDCT. Kodwa ngamanye amalunga ke aqala ukungahambisani kahle kahle ngenhlelo zephathi. Ngomunye kwangena even la kubandla le-PDP ngesikhathi obabutenda ibithi bephuma ku-MDCT ekhokhelwa ngubabusangirayo, uba wangena lakho zama ukunanzelela ukubana i-constitution iyalandelwa yini, i-democracy iyalandelwa yini. Ngomunye walaba abantu akade besipha izixwayiso ngasese. Kathi-ke kwasokunanzeleleka ukubana ku-constitution yephathi ukuze kungene labanye abantu, ngoba linanzelela ukuthi emphakathini kulabantu abaningi esingathi ngama-special interest groups, kulabanye abantu abangaba nje bengekho kuma-structures ephathi, but kuyikuthi kukhona okuqakathekileyo abangakupha ezivalu or okungaba ligugu ekuqhubekiseni phambili izinqumo zebandla. Ngakho-ke ibandla lethu le-MDCT lokho likwenze lingakhangelelanga yena umama uMasarira, but likhangelele ukubana kuzamele kungene abantu abangeke bangene ordinarily, abanjengaba ngabantu abakumelela abantu maybe abaphila belokugogeka, abantu abalezinto ezithile nje eziningi ezingafuneki ukubana iphathi ibaphe indlebe, ibaphe ithuba
Ngamanye amazwi Dube Ncangu uthola kuhle uthi liguqule isisekelo sombuso wenu yikho nje abantu abafana labo Linda Masarira belitholile ithuba lokungena.
Ye, kuyikho sikile okwenzakeleyo.
Udaba lwabo Masarira labanye bakhe lolu kalusoze luliqothele abalandeli ngoba bakhona abanye abakhono nayo ngalo.
Hayi, abakhono nayo abalihle kanyana singathi ngama-delegates akadevela e-South African province kuphela ababalisela u-youth chairperson wakhona u-organizing sector wakhona lo munye akade i-delegate from e-Johannesburg district.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe yena okhokhela elinye lamacele e-MDCT. Umanyano we-MDC Alliance uqhubeke ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo namuhla. Umanyano lo ubusenyanga eManicaland lapho umkhokheli wawo umnumzana Nelson Chamisa akhuthaze khona abantu ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende wakhe kakaceli ukubuyela kumanyano wamazwe ake yabuswa iBhilitane oweCommonwealth ngoba esafuna ukukhulumisana labantu beZimbabwe azwe ukuthi bayafuna yini ukuthi kubuyelwe kulinhlanganiso. Kuviga uEzra Chisaswanda.
Umnumzana Moyo uveze lokhu ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni weCommonwealth eLondon ngeviki edlulileyo. Ubenxuswe ngeleBhilitane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe akuCommonwealth.
IZimbabwe inxuswe kuCommonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganweni lo weCommonwealth. Kodwa unxuswa lokhu ayisiko ukuthi sesiyilunga leCommonwealth ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso yeCommonwealth kodwa iqiniswe ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokhu engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth, sakhutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake i-application ku-Commonwealth sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha kuyaungalunganga. Yikho-ke i-position esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena ku-Commonwealth kodwa sizaqale senze ama-consultations labantu wenze ukuthi basinike imvumo sebatshele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene uCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imibono yabantu mayelana ngokubuyela kumbe ongabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi, abantu phela hanti sizahamba siye sibhode all over the ama-provinces wonke kuzowele imihlangano sibatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela, but already so kalisile ama consultations la.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini kungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote kukhetho oluzayo.
Ama Zimbabweans firstly banene phandle la. Kuwenzela umhlophe ukuthi oqala babe thumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20 besenza ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula, besenza ukuthi abantu bayelatshwe, besenza ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. lebhithane lalo likhanya lisenza konke elikwenelisayo ukuhuga uhulumende kaMnangagwa. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LSVOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika zibuthene eMaryland izolo zithakazelela ilanga likazibuse eleIndependence. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka labo bebekhona emkhosini lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisemkhosini lo umnumzana Mkokheli Spa Siziva.
Into emnandi kakhulu ukuhlangana sikwejise kungalabandlululo. Siyabuzana nje ukuthi kodwa-ke i-direction yeZimbabwe kathesi siyibona njani, khanya sonke kasilayi ani.
Kodwa abaningi bathini?
Abantu abakwazi ukuthi kuya ngaphi, ngoba bonke abantu abanye lapha iningi engilizwa lapha likhuluma ngokuthi labo president bekhulu bodwa, kodwa-ke sekumele sivotele okhona. Ngangazi ukuthi siyabe sesimele sibalekele ukuthi silandele okuyikho okusemthethweni, angazi sibili abantu abalashiwa lokuthi, ngoba uyabona abantu into eyenzakala lapha ukuthi I don't think it's the same perception lapha esebantwini abasekhaya kanye eZimbabwe. Abantu abasekhaya baselebrate ukukhitha umgadi, kodwa-ke lamhlanje sebesithi khona sesibuswa ngamasosha, angathi bathi beselebrate babengakwazi ukukhithwa lisosha.
Wena ume ngaphi khonapho nxa sikhuluma ngokhonokho?
Nxa sekumele ngivote sibili, mina ngathi ngiyavotela abakhangelele i-interest zami.
Ezinjengani?
Mina ngivela koBulawayo, ngiyakwazi ukusigugura undi konke sikhuluma ngezinto ezenziwa nguhulumende wethu ebantwini bakithi ezikhona kathesi ezingaseyigugura undi, kodwa siyigugura undi entsha.
Umnumzana Mkokheli Siziba isizalwane seZimbabwe esiphatheke emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse oqhutshelwe eMaryland khonapha eMelika izolo. Ke ngilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube njalo esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko vetu na masigo, wabe tete la mazo
wawose,
vete na masigo wawe, wawose ziwe wane.
John Gulte mbisa wame ngevige pelileo, siakubega ngutaba oluziba ngakulu, utaba logutingela abantwana umchato. Ngikubeka ke lamhlanje ngilo nkosazana Isabel Dlamini, lo mnumzana Matthew Nketa usapuku eGweru.
Esinayo lapho ukuthi ababakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha, into esilayo abazali bathona besemsebenzini, abantwana bathona bebodwa, siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo. So abantwana bagcina sebelamanye ama-culture akwezinye indawo. So ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha. La masiko bagcina le siko selingasafanani lela ekhaya, ngoba ngapha into zakhona zithiyele, inkinga enzima.
Ko-ke baba Nketa, ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho? Kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje.
Khona lokho sekuya kufiphala kucatha babadube lomphakathi, kodwa thina esikhuthaza ezamasikosisi
omukhwekazi munye ngamunye umuntu obabekazi lapho akhona bathathe indawo yakhe umntwana osemazweni othi babekazi kuwe wenisele lapho eZimbabwe lungisisa batshayele ucingo ubatshele ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so ukwenzela ukuthi bena babekazi kungadali kulecala empilweni kuthi abantwana balahleka ukhona dlala indima yakho wonke umuntu ongubabekazi enze okwakusenziwa ngobabekazi bakudala o-ani
madlamini so-ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo pho abantwana bazasilela ngaphi ukwenze ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo
silenkinga enzima yikho angitsho nje ukuthi abantwabethu bagcina sebehamba babe befisa ukuchata but ukuthi behlangane labantu abangachata labo kunzima yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba okuthi okunye ukuthi baphenduke beze ekhaya bengakwazi okuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba ukuncedisa bayakufuna labo bayakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali nxa ukwazi ukuthi kulo muntu othembekileyo kule jaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntwana bantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane abafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yibo bakhombisa ma besilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagija amankosazane esilungu so omama besale bengasela bantu labantu abethu begcine bengasela majaha osibethade ngabo so sile nkinga inkinga enzima le esilayo
ye siyamuza umadlameni kodwa isikhathi sesiphelile so-ke njengoba-ke esitsho lapha-ke umadlameni baba ngikhetha esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo pho-ke kuyayenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona ngicela ushaya ngamafitshane sebeni
bakunikeze umuntu indawo yakho ubabekazi wayengubabekazi noma umntalakhe kamnewabo eselangani yena ubabekazi selapho esigodini batshele ukuthi umntakamnewenu ngapha usefuneka usebona umuntu wakhe ubabekazi adlale indima yakhe kabangathiya ngaphandle kunjenje kubonakala nje ngoba obabekazi abo sebegoqa izandla ngoba lokuthiwa kabasatshelwa katshele noma engumyanga katshele adlale indima yakhe njengobabekazi egumene
ye phosele okugcina madlamini ngamafitshane mam
lami ngiyavumelana lo baba into esingayenza ukuthi kunje latho obabakazi ihlale labantwabethu sibakhuze but labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangachada nabo ngoba imichado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiywa bengelaboyini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali
okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku egwelu woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGives Dube lilale
singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe
ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike obe kuliviki sesibuyela kwezombusazwe sixoxa lo munye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulo mnyaka laye ukhangelela ukuba lilunga ledala lephalamende emele isigaba selobhengula Njube constituency lamhla sixoxa lo mnumzana Reynard Ncube masambeni kuye siyezwa okuningi Ncube ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
hayi mina ngi-right baba kunjani kuwo
hayi mnumzana mina ngiphilile ngiyathaba ukuba lawe kuhlelo lamhlanje
hayi ngibonga mina lami ngiyajabula ukuparticipate lami ngikhulume ya ehlelweni lonto
so Reynard usufakile isithombe ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook usithi it's official Reynard for MP uyangena kukhetho kuleminyaka awungitshele ngamafishane ngalokho
ya leyo ziqiniso lami ngithe njengomuntu ozalele eZimbabwe abona nami kufanele ukuthi sengileminyaka evunyelwa umthetho yaselizweni ukuthi nxa usuleminyaka engama-21 lanye uyavunyelwa nawo ukuthi ugijime kulowo mncintiswano ngokindlela la ukwanise ukuthi uconteste so ngalokho ngibone kufanele nami ukuthi isikhathi sesifikile njengabantu abasha njengomuntu omutsha ukuthi kube yithi esibusayo kube yithi esiguqula ilizwe lethu akusekho lokhani ukuthiwa ababusi bakusasa bathi kusasa yakhona yiyo esifikile
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kukhetho njalo ukhangile ukuletha umehluko onjani esigabeni sakho?
Ya inkinginanzile ngikhula khona lapha nami esigabeni sona leso elokuthi ngibakithenjile ukuthi since ngincane ngisafunda lami e-primary ngangingena ngaye e-high school ngaceda ngaye e-university angikaze ngabona kusiba notshintsho kumbe kusiba lento entsha ngitho lebhakani lomgwaqo elitsha akaze ngilibone into engiyibonayo kusiba lutshintsho lutshintsho engathi luguquka into ezisifa into ezidilika kusiba lama-pothole engiyibonayo i-government loba ngithi i-city councilor baye benenda emgwaqo kuphela kodwa kungabi lo tshintsho olukhona so ngathi ya le yinto engiyibona ingihluphile le ngabona kufanele ukuthi ngi-contest ngikwazi ukuthi ngibise utshintsho umuntu layo ozelweyo ebone kusiba lento entsha kumbe kuba ithala ikhelitsha kumbe kuba umgwaqo omutsha.
Njengoba eningi labadala babona izinto zobukhokheli ikakhulukazi kwezombusazwe njengento eyabantu abadala, ubona ngani uzahlangana lodubo olunjani kukhetho lolo?
Ya into ekhona ngathi i-culture ngoba ngike ngabhodabhoda ngizama ukuzwisa abantu ngikhuluma labadala ngikhuluma lentsha kule culture liyayo yokuthi labadala vele abalezimali abadala laba abalezinto ezinkulu laba akuyiba abalezimali njalo beshala abangahlali ebantwini kodwa behlala ema-suburb lana adulayo le abantu sebejayele ukuthi bona kube yibo abangenayo labo badala njalo into engiyizwile ukuthi kuthi isikhathi abadala abalezimali njalo bayesatshwa nxa sebefika lapha so umuntu wakhona nxa sungamqathanisa nami yena usuka ebe sengani selesithunzi kodwana into enginazelele enginika nami intshuntsho yokuthi izakhamizi zezigaba zethu sezikhathele ngalaba badala ngoba imali yebo yebanayo kodwa sebenazelele ukuthi imali leyo ayibabhenefithi lutho bona njengezakhamizi so sebefuna nabo umuntu ohlala kibo umuntu ozisindiko zabo umuntu ofana nami.
EHarare abasakhulayo sebe lo manyano okuthiwa yiPOVO noma People's Own Voice, yini umbono wakho mayelana lo manyano lo?
Ya le yinto eqakatheke kakhulu njalo yinto engathi iyasilela kithi lapha ekubulawayo kodwa siyazama kathesibi ngingakhuluma nabanye abantu abasha abafuna nabo i-contest ezigabeni zabo omunye ngulayijeni Ndlovu ufuna ukugijima emagwegwe sesibambisana sincedisana siyanikana ama-idea lapha nalaphayana omunye futhi ngumazibisa kodwa lo ufuna ukuba ngukhansela osesigabeni sami ngingathi vele ngumakhelwane wami
Renard wathi ngibambe umlomo khonapha mfokababa isikhathi yiso sesibalekile sidliwe ngumangoyi bafo masiqhubekele phambili ngale ngxoxo ngeviki ezayo mthwakazi omuhle masidibane ngeviki ezayo lapho siza kuqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seLobengula Njube constituency. Uncube uzasitshela okuningi mayelana lo mkankaso wakhe. Oliver Lisayo mthwakazi omuhle nguMike Hove bafethu lilale.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela enye indaba okokuthi nxa isiza kuwe kwezinye isikhathi abaningi siyithatha ngendlela engalunganga ongathi kumbe kwezinye isikhathi kuyinto enceda umuntu ongumkhokheli kodwa nxa ungakunanzeleli ungabe ukubeka eceleni. Lapha ngikhangela ngokuthi ukuthatha njani nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe nxa kuyikuchothoza kodwa kungaletha ukuxwayiswa. Umzekeliso omuhle esingawukhangela eBhayibhelini kuku-Exodus, hlangana lo Mose ephuma eGibhite egcwalelwe ngabantu ababekaningi. Lapha sinanzelela ukuthi uMose nguye abantu babesiza kuye ukuze bethole yonke into. Ake siyakwazi ukuthi kwakuphuma abantu abafika inani lama-3 million. Ngakho kumbe kwayeukuthi kumbe abantu balwile umuntu lwelo makhelwane wakhe wayesiza kuMose, kumbe umuntu utshontshela inkomo wayesiza kuMose, kumbe umuntu ufuna ukuthi ahlangane loNkulunkulu wayesiza kuMose. Umkhulu uMose ayelawo. UMose wayelo babazala kwakhe okwakuthiwa nguJethro. Ngakho sihlangana lapha kuExodus chapter 18 embuzo uMose sithi uhlalelani wedwa abantu bonke bemi kuwe kusukela ekuseni kuze kuhle na. NgokuExodus chapter 18 verse 14 wayembuze semchudo sikhathi kwenzelani lokhu. UMose wathi kuyisezala kungoba abantu beza kimi ukubuza uNkulunkulu nqabe le ndaba beza kimi ngahluleke phakathi komuntu lomakhelwane wakhe ngibazise imithetho lemilayo kaNkulunkulu. Ngakho uJethro wasesithi kuMose ungawenzi lokhu kodwa indaba ungakhethi amanye amadoda angakuncedisa. Nxa sikhangelela indaba kaMose ekhuluma lobabazala kuJethro, uMose wayengakuthatha ngokuthi ubabazala uyangichothoza ngendlela embusa ngayo abantu. Kuthi uMose lapho engakwazi ukuthi qalisa ukulwa nobabazala wayo, kumbe qalisa ukubuza umfazi wakho ukuthi hawu ngotshela ubabakho, kumbe qalisa ukuthi akushuthi ubabakho ufuna ukuthi amandla asuke kimi aye kwabanye abantu. Kodwa siyananzelela engathi izindlela ezinlutshwane umuntu angazenza nxa ufuna ukuthi kuchophozwa ngabantu kumbe ukuxwayiswa ngabantu kukuncedo. Okokuqala ukuthi kumele uzibuze ukuthi indaba umuntu lo ekhulumela into uyikhuluma ngenxa yokuthi ulomhawu, uyikhuluma ngenxa yokuthi ulolunye ulwazi mnengalalo, kumbe uyikhuluma ngenxa yokuthi uzama ukunceda ngoba engxenye elolwazi olunye mnengalalo. Siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi labo abatshayelayo nxa ukhangele ngefasteli lapha kanti kulesinye isigaba sokuthi uyabungananzeleli okokuthi nxa kulomuntu otshova ibhasikili eceleni kwakho lokumgcoba ungamgcoba ngoba kulesinye indawo yefasitele yakho lapho ongaboni khona. Sokuthi ukuthi umuntu oyinkokheli kulezinye izinto abe engaziboni. Ngakho okokuqala nxa njengoba ngikhulumile ukuthi umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ezama ukukuxwayisa uthathe ngendlela yokuthi ukuxwayisisa ukuthi into leyi ivelela ngathi umuntu lo endaba esitshonjalo. Okwesibili kumele uzinike isikhathi sokuthi ukukhangela into leyo umuntu loyake ukuxwayise yona ngayo. Into leyo iyangisiza kumbe uyamphambukisa kumbono loyo endlayo kumbe umuntu lo uvele uyawumana. Ukuxwayisisa uzinike isikhathi ukuthi umuntu loyo ezethi into leyi kutho ukuthi into leyo ingangisiza yini entweni le engiyenzayo. Lokhu ngokwesibili okuqakathekile. Okwesithathu ukuthi kumele wenzise inqumo. Siyananzelela ukuthi uMose laphana wavuma ukuthi hayi umlayo kababazala wakhe uJethro uqinisekile, ngakho wakhetha amanye amadoda wawancedisa ukuthi bebe yibo abakhokhela izigaba. Wasesehlukanisa u-Israyeli waba yizigaba lezigaba, kutho ukuthi wayenza isinqumo ngalokhu ayekuzwile. Kutho ukuthi lawe nxa kumbe kungikhaya kumbe kulapho osebenza khona kumbe kusesigabeni sakho nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ekuxwayisa ungathathi ukuchothoza ngesikhathi sonke ukuthi yinto embi. Kwezinye isikhathi engxa umuntu lowo yabe letha olunye ulutho ongalinanzeleliyo.
Kuyigqibe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu esithandazela abalaleli bonke ukuba ubasize kulabo abayenza izinqumo nalabo kumele benze izinqumo ngokuxwayisa lokhu abakuthobileyo kumbe ngezinto abazenzayo kumele bazitshintshe. Bancedise Baba ngegama likaJesu ngoba umoya engcwele yiwo okwanisa ukusinika umzwangedwa, yiwo okwanisa ukusiqhweba usitshengise izinto eziqondileyo kumele sizenze. Ngegama likaJesu iyathandaza. Amen.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Soke kakhulu lami ngikhangelela uhlana labalaleli iviki le elandelayo.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi usenisipanda. Siyabonga mfundisi, silethemba libusisekile. Impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje imikanje: Highlanders 3 Shabani Mine 1, Capes United 1 Dynamo Zimbabwe 0, Chapungu 1 Herentals 0. Uziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Kuphe lithi likhethe unkosazana Linda Masarira ukuba isikhulumeli salo ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso i-constitution. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungamilinkomo. Asanganeni kundaba zekuseni ngesikhathi sika fast 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.